Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 28 kuLwezi 2021 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Abadabuka eZimbabwe kwamanye amazwe emhlubulweni wezansi yezwekazi leAfrika sebevalelwa ukuya emazweni atshiyeneyo ngenxa yokuqhamuka kokukhakha omutsha weCOVID-19.
Amanye amazwe asevalile ukuthi abantu bengahambi. Ngoba lo umkhakha ukhanya wethuse abantu abaningi emhlabeni.
Abalamaphepha awe special Zimbabweans exemption permit asevalwa kule South Africa bakhuthaza ukuba beqale ukulungisa amanye amaphepha okuhlala nokusebenza kulelo lizwe.
Requirements akhona nxa sikhangele immigration act okwakhathesi abantu abaningi abaqualified.
Namhla sixoxa lesangoma.
Ngigodi kaqhama umsebenzi wami ke mina ngentwaso yami uyedezilani inyoka yami ngiyaxhwasisa.
Salethulela ezamasiko ezokholo lwesiKristu lezabatsha. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. Amazwe amaningi asevimba abantu abavela eZimbabwe, eBotswana, Namibia lamanye kulandela ukuqhamuka komkhakha omemetheka ngamandla we-COVID-19 obizwa ngokuthi Omicron. Inkampani yezindaba e-Associated Press ibika ukuba amazwe asevimba izethekeli ezivela emazweni la akuqela eleBrithani, eleNew Zealand, Israel lamanye esaba ukuba ungaqhamuka umkhakha lo osanda kuvezwa ngele-South Africa. Kubikwa ukuba elemelika liqala ukuvimba kusasa abavela eZimbabwe lakwamanye amazwe asemhlubulweni weSouthern Africa kuzwekazi leAfrika. Umkhakha we-Omicron omemetheka ngamandla kubikwa ukuba ulakho ukutholakala ebantwini abahlatshwe ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. ELeSouth Africa lithi limangaliswa izenzo zamazwe wonke okhanya ngazani alijezisa ngoba liveze umkhakha lo olakho ukubulala abantu abaningi emhlabeni wonke jikelele. Uhulumende wakweZimbabwe uthi abantu kumele bengethuki kakhulu ngoba uzimisele ukulwisana lomkhakha we-Omicron. Udokotela Agnes Mahova osebenza e-ofisini kamongameli leziphathamandla zikahulumende uthi bazavimba ukumemetheka komkhakha lo omutsha ngokuhlaba abantu abaningi ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Inhlanganiso ebona ngomdlalo wekhilikithi eye-International Cricket Council ithi sebemise umdlalo owe-Women's Cricket World Cup Qualifier obuqhutshelwa eHarare ngenxa yokuqhamuka komkhakha lo. Usikhuqa Mfundo Solwayo Ngwenya osebenza esibhedlela sempilo koBulawayo uthi kumele abantu baqaphele umkhakha omutsha we-Omicron.
Umkhakha omutsha owe-Omicron lo osukhona we-COVID-19 abathi new variant. Kade sakhuluma ngokuthi nxa singaziphathanga kuhle kuzafika imikhakha enje. Nanko ke umkhakha usufikile. Liyaxwayisa ukuthi lo umkhakha mubi kakhulu, kumele unanzelele. Ungaqeda imphefumulo zabantu eziningi kakhulu. Kumele abaningi abangasebenziyo lihlale phansi lilalele ukuthi kuthiwane ngomkhakha lo omutsha. Abahambayo njalo emsebenzini linanzelele lezikolo ukuthi umkhakha lo walunompoli ligqoke ama face mask wona lawo lingaze lasondelelana liphefumulelana eduze. Ngoba umkhakha le izuzakala umuntu nxa ekuphefumulele eduze kwakho. Lime khatshana lingaze lasondelelana ukuze umkhakha lo ungalibambi njalo libe lokho ligeza izandla lokho esikuthi hand sanitizing.
Usiphuca Mfundo Ngwenya uphinde wathi
liyazwa njalo ukuthi amanye amazwe asevalile ukuthi abantu bengahambi ngoba lo umkhakha ukhanya wethuse abantu abaningi emhlabeni. Yiwo umkhakha abantu kade sikhuluma ngawo ukuthi nxa singaziphathanga singagcina sifika kule ingozi. Ingozi le engabe sikiyo injengale ingozi eyabonwa ngobaba ngo-1918 abayibithi yiFraser. Yikho ulibona amanje amazwe segijime avala ukuthi abantu bengafiki ngoba i-coronavirus virus le isichintshile singomunye umkhakha onamathelayo masinyane umemetheke ikho babonile ukuthi kungcono bevale abantu bengahambi.
Uhlangothi lwezempila kahle eZimbabwe lubika ukuba kulo muntu oyedwa obulewe umkhuhlane we-COVID-19 izolo kwathi abedlula ikhulu 115 bahlolwe batholakala belegcikwane le-COVID-19. Luthi kulabantu abedlula inkulungwane ezine lengxenye 4705 asebebulewe umkhuhlane lo kusukela nyakenye. Asebejove ijekiseni yakuqala yokuzivikela kumkhuhlane lo bedlula izigidi ezintathu lengxenye 3.8 million kuthi njalo asebehlatshwe esibili bafika phose izigidi ezintathu 2.8 million. Emhlabeni wonke jikelele isibhedlela seJohns Hopkins University City i-COVID-19 siyabulala abantu abedlula izigidi ezinhlanu 5.2 million. Abadabuka eZimbabwe abasebenzisa amaphepha awe special Zimbabweans exemption permit bakhuthazwa ukuba baqale ukulungisa amanye amaphepha kulandela umbiko kahulumende wakwele South Africa othi usizaluvala uhlelo lolu. Uhulumende wabika ngeviki ephelileyo ukuba abalamaphepha la kumele badinge ezinye indlela zokuhlala lokusebenza kwele South Africa ngoba kasuze avuselele amaphepha la ekupheleni kukampalakazi lonyaka. Baphiwe umnyaka ukuba balungise amaphepha la. Abezehluleka ukuwalungisa bazasuswa ngenkani kwele South Africa. Umnumzana Ngqawuto Mabhena, umgcinisihlalo wenhlanganiso eZimbabwe Community in South Africa, uthi kunengi okumele kwenziwe ngabadabuka eZimbabwe abalamaphepha awe special permit.
Umabhena uthi bafisa ukukhuluma lohulumende ngodaba lolu.
Ama requirements akhona nxa sikhangela immigration act okwakhathesi abantu abaningi abaqualify. Yikho sithi sisakucubungula ukuthi kuyini uminister anganelisa ukuthi athi akuwave edialogue sikuchaya indiva engena. Njalo futhi kukhona okunye okuyabe kufuna amendment ya parliament. Lokho ofuna amendment ya parliament kungaphezulu kwamandla ka minister singeke simlande sithi minister sicela lokho kukhangele ngale ndlela ngoba umthetho uyavumela. Kuyabe sekufuna iparliament into efuna iparliament siyakwazi ukuthi ithatha iminyaka. So kasi soze mhlawumbe sikhangelele okwakhathesi ukutshintshwa kwemthetho eParliament sikhangelele okwakhathesi ngoba ngani emergency ukwenza ukuthi sisize abaphethe lama ZEP ukuthi kuyini uminister angakwenza ukuthi bancedakale. Umzekelo sowesipile engawufaka ukuthi kunabantu abaphethe ama business permit awe ZEP.
Yes, yawuzwa kakhulu baba Mabhena, akusitshela okuningi sibili ngakhona
umthetho nge-Immigration Act uthi wona umuntu nxa efuna uku-applyela i-business permit e-South Africa kumele abuye le 5 million rands abuya layo phakathi e-South Africa imali ye-investment, hayi imali osuyenze e-South Africa. Kulabafowethu labodade wethu-ke abarun ama-business e-South Africa bengabe sebelayo leyo 5 million bengabe ngabi layo leyo 5 million kodwa nxa sebelayo ngoba bayithole eSouth Africa okwakhathesi umthetho uthi imali kumele ubuye layo phandle. Ngezinye zezinto esifundise sikhangela ukuthi kambe kungaba khona indlela uminister ngathi hayi ule company yakho i-company yakho iqhatha abantu abangaka abe South Africa ngomnyaka i-company yakho yenza imali engaka. Nxa singakuncitsha i-permit ubuyele kini abantu abaningi abangaka abakukhampani yakho bazalahlekelwa ngumsebenzi njengoba ungamitha ama-requirement kodwa ke okunye singakutshaya indiva sikunike i-permit uqhubeke. Yizo lezi zinto ezama ukuthi sizicubungule ukwenza nxa sesikhulumisana lo minister sikhulumisane laye ngezinto esesiziqedisisa lathi udayi lokhu kumi ngale ndlela lokhu kumi ngale ndlela abe sesijoyina uminister edayi lokho singakwenza lokho asingeke sikwenze sibe sesi-advisor-ke ama-holders ezep kudayi uminister uthe lokhu angakwenza njengoba ethe engakwenza lokhu wena-ke i-application yakho kumele uyifake whether uyifaka e-VFS e-South Africa kumbe uminister uzathi njengalokho ojwayelekile ukuthi uhambe efake ekhaya ngoba futhi umthetho uthi wona awungeke utshintshe icondition ye visa use South Africa kumele uhambe ekhaya. So ngezinye izinto kumele futhi sizikhangele uminister acho ukuthi hayi abama ZEP kabafake ama application abo khona phe South Africa nge 12 months lezinqa kuyikuthi banelise ukumuva besiya kwamanye ama permits kulokuthi bahambe ekhaya. Kodwa kwakhathe umthetho uthi umuntu kumele ahambe ezweni lakini.
Umnumzana Ngqabuto Mabhena ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa besixoxa laye eseJohannesburg. Namhla kutshelo lwezamaphandleni sibuyele njalo kuward 11 emaluba enkayi esebeleni seMatholele North. Sixoxa lomnumzana Maxwell Singene ngomkhuhlane weCOVID-19 akwatshela abantu ukuthi kwenzakalani khonapho. Baba Singene,
abantu bakithi ngiyabacela ukuthi bangabi so complacent njengalokho engakubona esebhuma enhlanyelweni. Bangabi so complacent njengalokho engubone eboreni. Kabagqoke ama mask ukwenzela ukuthi kungaba le fourth wave ingazi yasitshaya emakhaya. Khathesi izulu selizaqalisa, uchanga luyagcwala. Baza chapa ngapi besiya esibhedlela seMbuma ngoba inkayi ikhatshana ifuna imali amabhasi agadwa ngama US dollars. Kulomlimiso yedwa kuphela owakhona pha kuward 11 owakwesivalo othiwa nguMangwenya nguye engake ngamuzwa ekhuluma kanti bantu ama mask angapi. Angisoze nginike umuntu kathesi ongela mask ukuthi ngimqhube inhlanyelo. Ngabona omunye umama esindoda awula mask ini khona phe sikhomene unike ulimisiyana. Ngabona ikhupha siphe emqhubela eyithatha isuka komunye umuntu egqoka ngathi abantu bakithi sebe complacent. Abantu bakithi ababe very careful. I-fourth wave izasitshaya isiqede emakhaya.
Abantu benzani okwethusayo khonapho mnumzana Singene?
Engikubonayo yikuthi ama-organizers ama-gathering yibo abantu abangaqinisi umthetho nge-COVID-19. Yibo abantu abarelaxayo ngoba umuntu nxa e-organizer i-gathering kumbuholisa inhlanyelo, kumbuholisa i-fertilizer, nxa ungumlimisi insista ukuthi abantu bagqoke ama-mask nxa bezithatha inhlanyelo kube nxa bezithatha i-fertilizer. This time uMangwenya engikhuluma ngayo kwa 11 kwakulabantu abashotileyo bezithatha i-fertilizer kabuyela futhi nguye engaye ngamuza sengani uyakuthinta kuyinto lokho. Kumbe u-organizer i-function yebhora ukuthi abantu bazithokozise bona baba-organizer ngabatsho bathi nxa ukuthi uzubukele ungene ku-tournament yethu woba le mask ngoba ngaphandle kwakhonokho sibili uzakuzwa lizakuzwa khonokho ukuthi abantu sebeqalisile ukuphela nge-COVID-19 emakhaya.
Ye, kuba khonapho Singene.
Ngengachapha futhi ngiyahamba mina Gift. Ngengachapha futhi Changane. Ngahangadlula eMbuma laphana, ngaye emphakama kulo mngane wami engangisiya mkhalela khona phana wayelahlekelwe ngakhe. Ngafika endaweni okuthiwa kusevova kuholwa inhlanyelo yena uhlala kovoko kuseduze ngapho lapho engamfika khona. Ngafika bonke abantu kuleyo ndawo, that was Nkayi South, just a few kilometers from Mbuma, south of Mbuma. Kulapho engafika khona ama mask egqokiwe, egqoke abantu bevitshe bebhelele ngathi nampa abantu abaqondileyo. Hayi khona laba bakithi, abantu bakithi abenkayi North abangaphetsheya komfula emawadini wona la engiwajoyo kabake benze njengabantu benkayi South ikakhulu isigaba sevova lesakovoko. Lapho engabona khona abantu bezehola inhlanyelo begqoka ama-mask bevitshe bebhelele kumbe ukuthi baduzele eMbuma angikwazi. Abantu bakithi abenkayi North particularly the villages, the words I spoke about, kabake bakunazelele khona lokho. Ngiyazi njalo ngi confident kuti Studio 7 iza kugcizelela lokho.
Namhla besiku ward 11 emaluba enkayi esabaleni seMathebeleni North besixoxa ngomkhuhlane weCovid 19. Asihlanganeni singabaphileyo ngeviki ezayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sikhangele ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Anthony Blinken ophethe uhlangothi lukahulumente wakwele Melika olubona ngokudlelana lamanye amazwe uthi ilizwe leSouth Africa lenze kahle ngokwethula inhlolisiso eveza ukuba sekulegciwane le-Omicron elimemetheka ngamandla. Umsakazi we-Voice of America ubika ukuba uBlinken wethule lokhu ekhuluma nonkosikazi Naledi Pandor, umphathintambo kahulumende wakwele-South Africa ubona ngokudlelana lamanye amazwe. Abantu abafuna uhulumende wakwele-Burkina Faso asuke embusweni batshengisela emigwaqweni esigodweni selizwe leli eWagadugu. Bathi uhulumende wehluleka ukuvimba amalicatsha athwalise nzima uZulu. Bavota namhla kwele Honduras lapho abafuna kususwa esikhundleni umongameli Juan Orlando Hernandez oseleminyaka elithumi ebusa. Kukhanya abantu bethakazelela ibandla leLiberty and Refoundation Party ekhokhelwa ngumnumzana Zumara Castro. Kati sezamasiko
ngana masiko
wesenzi
wemali lobaba mkulu babe lobola
namhla kuhlelo sikuqala sangoma uSilibazi Zodube odabuka eMathebeleleni. Siyawamukela kuhlelo gogo.
Ngizalethe ngigogo Maqhama. Ye, umsebenzi wami ke mina ngentwaso yami uyedlozilani, inyoka yami ngiyathwasisa abantwana bethu. Umsebenzi wami engivame ukusebenza ngawo besuka nabo nje bethunyele izinyoka zakwabo. Ngizobakhulisa nje ngokwedlozi bese ngibaphakamisa nje. Hayi, kimi kuwumsebenzi omuhle kakhulu ngoba nami ngiwumsebenzi wezinyoka zakwethu.
Singathi ke wawuqhalisa nini umsebenzi lowo?
Sengineminyaka engaba mibili phawe.
Singathi wenzani kakhulu sibinxa ngwatshela abantu ukuthi wenza lokhu isangoma uyinyanga uyini?
Isangoma qhawe, isangoma esiphelele, isangoma esathwasa saqeda, isangoma esikhulisa kakhulu inyoka ehleli kimi iyathwasisa, ingumvusi wabantwana bedlozi.
Ukwenza njani konke lokhu egogo?
Kuza namandla edlozi ngoba mina ngaphathwa lidlozi ngimncane kakhulu. So ekuthatheni kwami idlozi imncane kakhulu qhawe ebanzini, umuntu lwana osonte kakhulu amasonto wonke, ngiprofethe imncane kakhulu. Wase kwayahlula ukuthi hayi idlozi igqithile ngempela, lifuna ukuthi lona liyisebenzele. Ngase ngisiya-ke entwasweni ngakhula ngokwedlozi. Hhayi zothi nje namhleli kumbe ngihlalele nje umntwana abuye eqhutshwa lidlozi ebewele emnyango. Bese ngiyamthokozisa-ke umntwana, bese ngikhuluma nezakwabo bese zingitshela ukuthi hhayi ngisuke endaweni ethile ethile le ndawo lami khokhelwe lidlozi.
Ubanjwa njani umsebenzi lowo? Thina phela nxa sikhangela njengabantu abangakwaziyo kakhulu, sasimanga lithi kathi vele ubanjwa njani umsebenzi lowo okuba yisangoma njalo lokuthwasisa abantu?
Sixhumana kakhulu ehle lidala labaphansi asebadlulayo ngokwamaphupho noma into izoyenzeka sike sesiyibonile noma simele ukuthi kulento ekanjena ezayo ezoyenzeka ngesikhathi esithile ngoba yibo abathembelela indlela abakwethu amathonga wethu asemele.
So belibona ngibuya khona ngapho ukuthi ngizale ngizakhuluma lani like laphutshiswa ngakho
ngokunjalo kuhle ndani awunje usungabona kubuya ngesibonakaliso kodwa nje kuthiwa yindumezweni nje ukuthi hawu nawe nje singaaba nje ngomunye njengasakaza nje emphakathini wasezibeki.
So ke nxa khonapho-ke usenza umsebenzi wakho uyajaya amathambo njengoba usitsho ukuthi uyaphutshiswa into ezinjalo, kwenzakala njani konke lokho?
Mina ngiyimboni qhawe libanzi ngoba ngisitsho ukuthi kakhulu kakhulu ngikhulele ngasenkonzeni ngabuya ngayathwasa. Ngiyimboni ngiliyana mbone ngithi noma ngihleli kumanje so ngiyakufunda ngisiqede, ngibuye ngithatha amathambo ngiwashaya amathambo ngoba isikhona samathambo nginaso. ibe ngibithatha ishoba yibimuke ileyo ndlela ezisebenza ngayo khawedala
ukuloya kungena njani khonapho entweni ezinje thina abanye phela asikujayela
ukuloya kukhona ke abathi hayi izinyanga ziyaloya angilandeli lokho ndodo yamadoda yebo yeziyakwenza akhona amadlozi amazi asuka engahlanzululwanga lawo madlozi naye engahlanzululwanga ayamsebenzisa ukuthi eze xhumane nomoya we-satanism ebeseyenza okungayisikho kodwa ma idlozi lisebenze ngendlela lahlambuluka hawu kuba lidlozi ngelihlangene nje nonkulunkulu wasezulwini nje idlozi elimnene
nxa usutshaya khonapho amathambo uyabuboniswa khonapho ukuthi lapha kunje lapha kunje thina sebe sibona kungamathambo nje kuphela
ithambo ma ulilahlela phansi liyakhuluma ngendlela wena mninilo olifunde ngakhona bese kuya okuthi ithoka ma ulinuka ake sithi idinga into elahlekile kumbe ukhipha umoya omubi ungomyanuka bese kubuya izwi lokunjalo uyatshelwa bese kubuya ivision lokunjalo uyaboniswa ngalelo xesha lelo kwenzeka
so ke kodwa liyehlukene njani lalabo kuthiwa ngabothika mtanda
othika mtanda yeke yisiphi hlobane kakhulu kodwa nje mina ngoba ngingumntwana okhulele enkonzweni abangimangalisi ngoba labo bengabantu bomoya ngoba manje basenkonzweni kodwa beholwa ngamadlozi
akusitshele ke gogo ukuthi nxa sewubuya ke ukuphutshiswa kwemithi kubuya njani lo
kwemithi mina ngilekhetha lesibili nama kulikhetha labokhokho labokhokho okwakuyilo elalithimba imithi la elaliyigubha imithi yilo ke lelo khetha elibuya ngalezokhathi ma ngabe sokumele ngisebenze umsebenzi othile nezihlala
so ke lakhonaku-ke ukuzwe kuthiwa-ke kulo muntu ohlutshwa ngabotikolothe into ezinjalo liyakulungisa
kunjalo qhawe umuntu ma ehlushwa ngutikoloshi kuyinto ekhona utikoloshi kungumoya okhona ophilayo ebantwini kodwa osuka esetshenziswa entando yobuthakathi kunezihlahla namafutha akhona axotha utikoloshi ma idozi likuthandile unamandla uyambamba utikoloshi ngoba umtikoloshi usemoyeni
Namhla besixoxa logogo uMakhama oyisangoma odabuka eMathebeleland eZimbabwe osebenzela kule South Africa. Saqhubekela phambili ngodaba lolu ngeviki ezayo.
Nanamasiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu babe lobola.
Sike sizwe ezokholo lesiKristu silontukameli khomo.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungamile nkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga ukwamukela kuhlelo ngiyabingelela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa kolunye njalo uhlelo lwethu lokukhangela ilizwe likaNkulunkulu
Usiphatheleni lamhlanje.
Ngicela balaleli bami sike sibale kumaHebheru ichapter ngeka 12 kuverse eka 8 njalo sisiya ku 9 lo 10. Lithi lona ilizwi lenkosi. Kuqala wathi imihlatshelo leminikelo yokutshiswa leyezono kawuyithandanga kawuyithokozelanga iyona inikelwa ngokomlayo wabuya wathi khangela ngizile ukwenza intando yakho ususa okokuqala ukuze amise okwesibili ngaleyo ntando senziwe saba ngcwele ngokunikela komzimba kaJesu Kristu kanye kuphela ngiyathokoza kakhulu balaleli ukuba sikhangela indaba eqakathekileyo namhlanje khona kuyikuthi bemfuna sikhangela imbali ukuthi kudala kutestamente elidala kusivumelwano esidala uNkulunkulu ayelaso labantu bakhe be-Israyeli nxa umuntu wayewonile kwakumele ukuthi ngomnyaka lo ahambe tempeleni kumbe nxa isikhulu uyabe lemvu kumbe inyamazane ezithize ahamba lazo zisiyabulawa zibe sezichiswa igazi lazo lithathwe ligcotshwe laphana limele ukuthi izono umuntu azenzileyo ngalowo mnyaka ziyabe sezingaphansi kwegazi lelo. Kodwa ke lapho esikubalayo umlobi wamaHebheru uthi yena kwakudingakala ukuthi ngomnyaka langomnyaka umuntu owayewonile wayebuya lenyamazana ukwenzela ukuthi igazi lenyamazana yana libe yilo elimela isono somuntu. Kodwa lalingakwanisi ukuthi nxa inyamazana leyo ibulewe lonyaka ikuvimbezele kumbe ivale izono zakho zomnyaka ozayo. Kwakumele ukuthi umnyaka ozayo njalo uyedinga futhi enye inyamazana yokuzonikela ichiselwa ukuze izono zakho zithethelelwe. Kumbe le muli yakho wawuletha inyamazana usenza njalo usenza njalo. Kutsho ukuthi lokhu kwakuyisivumelwano uThixo ayelaso so labantu bakhe baka Israel ku testament elidala. I testament elidala lona lingumfanekiso owe testament elitsha. Ngakho ke i testament elidala lagcwaliseka ku Jesu Kristu. Uyaloba lapha umlobi kumaHebheru uthi yena uJesu wathe siza uNkulunkulu wasesithi kuye angisafuni imhlatshelo angisafuni iminikelo ngobukutshisa kwezinyamazana legazi lazo kodwa sengifuna wena Jesu umele umuntu wonke kumbe umuntu omnyama kumbe ngolikhiwa kumbe lishona kumbe lindebele ukwenzela ukuthi igazi elizachithwa nguJesu libe yilo ke elingembesiyo izono kuphela kodwa elisusa izono kokuphela kanye futhi ukuthi kuyabe kungasadingakali futhi ukuthi kube lomunye futhi umhlatshelo. Ukuma kwaJesu esiphambanweni kuchitheka igazi lakhe yikho ke okwahle kwasusa ukuthi akuselandingeko ukuthi siyebulala izinyamazana ethempeleni kube ngumtshiselo. Igazi likaJesu yilo lodwa kuphela elisusa izono umuntu abe msulwa nxa eseme phambi kukaNkulunkulu.
Akuyiphethe mfundisi.
Ngakho mlaleli wami namhlanje lo mbuzo oqhakathekileyo kuwe, kambe wena ezakho izono sezasulwa yini ligazi likaJesu? Kasithandazeneni baba ngegama likaJesu kulaba abalaleleyo, yathandaza ukuba namhlanje igazi lakho lizokwesula kanye izono zabo bekhululeke bathole iculo elitsha bekwazi ukuthi izono zabo sezithethelelwe ngegama likaJesu. Ngiyathandaza, amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi usenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungami Linkungo.
Siyabonga kakhulu uNtungami Linkomo. Okwamanje sike sizwe uhlelo lwabatsha silo Mike Hobe oxoxa lobethu Tsunga okunhlanganiso ye-Ithemba for Girls Trust ngensuku ze-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence.
Ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshela umbono wakho ngokuqakatheka komkankaso we-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence.
Ngiyalibingelela mahlabezulu. Ngiyabonga kakhulu Mike ngethuba ongiphe lona lokuthi sike sixoxe ngomkhankaso we-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. Siyazi sonke ukuthi sibhekane lobubi bodlame kubomama lamantombazane umhlaba wonke jikelele. Amalanga alitshumi lasithupha lawa abekwa yi-United Nations ukuthi kukhankaswe ngodlame lokuhlukunyezwa kwabantu besifazane lamantombazane. Bayashaywa emakhaya, bayadlwengula indawo zonke, bayancitshwa imali yokuthengela abantwana ukudla, izinto ezinjalo. Amalanga lawa aqakathekile kakhulu ngoba apha umhlaba wonke ithuba lokuthi bahlolisise njalo bakhulume ngokuhlukunyezwa kwabesifazane langembangela zakhona. Inhlanganiso eziningi emhlabeni zithatha leli thuba ukuba zikhankase kakhulu ngobubi wokuhlukumeza abesifazane lokukhuza obaba ukuthi bangakwenzi lokuchazela uZulu umonakalo owenzakalayo ebantwaneni abakhula bebona udlame ekhaya.
Ubona ngani ingxabangxoza eyenzakala ezindlini iyaphambanisa na impilo zabasakhulayo?
I-gender-based violence iyaphambanisa abantwana abakhulela emakhaya ahlala elodlame bebona umama echaywa ethethiswa ekhala. Abantwana baba le-psychological trauma. Okubi kwakhona ikuthi abantu abamnyama kabakholelwa ku-counseling. Kodwa abantwana abakhula bebona udlame bayaphambaniseka engqondweni zabo bafuna usizo. Baba leso lababa le low self esteem. Abenzi kuhle ngiyabona.
Kuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lisa ngokhipstube.